Nanzi inhloko zezindaba ezimqoka zalamhlanje ngolwesihlanu umhlaka 30 ngomfumfu 2015. Ozifundayo ngontungameli Nkomo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo athi umongameli Robert Mugabe sokumele achiye umsebenzi ngoba seluphele kakhulu kulandela ukwehluleka kwakhe ukugada okuyisteji okuncane kwele India izolo okwenze wakhubeka waphosa wachayeka phansi ngesiphundu. Kuhlandla lesimo sezombusazwe lamhlanje sixoxa lomnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu yena othi umbango wezikhundla kuZANU PF uphazamisa imizamo yokuvuselela umnotho. Uyaqhubeka umbukiso wempahla zokugqoka oweMathebeleland Fashion Week oqale izolo ntambama edolobheni lakoBulawayo. Abathungi bebukisa impahla zabo phambi kwesitolo sakoFazak. Kuhlelo lweLive Talk lamhla sikhangela inkuthazo yamabandla aphikisayo kanye lencwethi kwezemithetho ezithi umtshutshisi omkhulu welizwe umnumzana Johannes Thomana sokumele achiye umsebenzi kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokweyisa inkundla. Lithiye indlebe kumsakazo wenu weStudio 7 kuqala ngehola lesikhombisa ntambama kumagagasi athi 9:09 AM kumbe ku 4930 la ku 5940 lo 15460 shortwave.